soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Welamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kusungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavenkili kobulawayo ebizwa ngokuthi eGodini Mall Conduct Center. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sikhamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kumsakazo we Studio 7. Semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeye dola leMelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esinzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akweleMelika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo lumkambo wasusiwa kusiya kuhla olwesine abanengi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusukana izindodo kokusenjalo kusese umuntu lenqobo esakhuluma ngendaba ye 1:1 but emashop akona into ichintshile izindodo kezikhwela siqansa siyaphambili abantu okay uvuka bekweza amato kweza nama prize yathola prize e is product ayina prize mawufike tilini bakweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa Eco Chicken Inn eduze le Trade Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Vele kusilimazile besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo silethemba lokuthi mhlawumbe amarates azaqhubeke lokhu eqansa manje vele kuvuke sokutshintshile izinto imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba kuye esitshela imali eneyingangaka lathi besesiforced ukuthi sidinge imali ibe neyi ngoba umuntu wefike ethi ufuna 5000 kathesi uyasinika ama 500 so lathi bese si-offer ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali sesiwa-offer imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ugcine esethengisile manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani kathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Dorin Moyo ngomunye wabanini izitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo kodwa lapha sekunzima.
Nani yifuna ukwenza profit. You see, hey, so we have so fun team na yenze nje. We have less staff, sifuna ukuhola, ulama izesa ifuna ukubhadala. So what are we supposed to do? Ahula, nje ubona le shopping elalutho, so asila cooking oil. Sesaba lokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngesisa ngemali. Uyethu siwoda lokuyithathe lo yonke. Khangela ithukela kanyila. Because one thing ekhona noma ithukela ungali kunje lona lelane likhona. Uyakwazi ukuthenga liphele imali ngenikwa ithukela ngkwansi uyahodelini.
Tolo eziningi kobulawayo zivaliwe. Ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngumuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto, kodwa lokhu akwehlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye, ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi, kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla, abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyene le company eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini egodini mall iterracotta isungule kusemthethweni amahofisi okubhalisa isiqhatshwa lamakampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi egodini mall contact center kulo Bengula Street lo 8th Avenue okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kukhetho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi wobulawayo lapho ikhansili lenkampani Terracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo, njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula i-contact center yokuqala ke ukuqhatshwa abantu egodini. Savumelana nomphakathi ukuthi imisebenzi indlela etholakala khona ukuthi abantu bazafika egodini bezoregister ku-database. Uyaregister ku-database, yikho lapho abazaqhatshwa khona. First phase iyovula ngo-November 29.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele webulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma egodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuzathi ukuthi impumelelo kuma members ethu wonke, ngoba lati sifuna ukuthi babe more organized. Bonke labo ma informal traders babuyele baye endaweni eyi-1, ayikho into baphongukusabalala le dolobho lonke. Well, kulama sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angakho affected, but kuaffect labo abazakwana laba abaaffectwa bephakathi egodini ngemva komhlangano ekusakuvumelana.
Umgcini sihlalo webulawayo United Residents Association umnumzana Wino Sidube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngiyesabela ubana isituation ezaba khona lapha izabazima ngemande, ngoba abantu bazabe beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number 1 kuzabe kuzima. Ngibona ngani nje into yakho nikhudekile lapha, bekufanele ukuthi ngabe ba involve all stakeholders sahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama methods engcenye abe ngadivise ukuthi kasimemezeni kumbe ngeward ngeward at given time ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene kudatabase akusiko kuqhatshwa.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukela umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa ubulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona ngile vision enhle empimandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila kaward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemolo kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuyangijabulisa kakhulu. Njengokhansela wakobulawayo sibona idevelopment engaka. Ngikhuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemsebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi ababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli egodini mall contact center kunkulumo yakhe yokwamukela iterracotta lobulawayo umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kwe-egodini mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho iterracotta ethe bazakwakha kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yemelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwe-mall njalo ingxenye ye-mall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabomantshi emadolobheni abalisa iMutare, iHarare leMaswingo lamuhla lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ebail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini. Bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela esithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okuningi lolu daba sixoxe legqwetha umnumzana Khosa Mncube owenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Ngihlalisa bethe sicala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagaza ukuthi beyenze i-violence. Yikho okugcine sokusiba licala abeletheswayo basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthutshisi baphikisana lakho lokho ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha i-bail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMutare bango-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye ningi bebengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi. Icala kabalivumi ngoba bathi bona akulacala abalenzileyo ngoba ilungelo lilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrata. So bathi bona icala akulacala abalenzileyo sibili into esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikhona mpicala. Bebengaqalisa ukutshengisela bebesaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba abakuthiwa yi-riot police ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxaye bopho omuntu amthayi. Njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha kazange babatsheli ukuthi bababophelani ukuthi icala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestation ngemva kwesikhathi eside bengibona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade lungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele abuyele esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa owe-Mine Entra ufike kumlindo yagcina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lumbukiso wenziwa kanye ngomnyaka obulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa bemba igolide ngokungekho emthethweni wotshekesha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigoqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okuthiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho, kungxoxo ayenze lo Chris Gande we-Studio 7.
Hayi, iMine Entra ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy yelizwe lani likwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo. Kodwa nxa thina sikubona lapha eMine Entra, ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ayabantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi e-Bok gas likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugas. Hayi, sibathabile kakhulu ukuthi abantu besiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Nabanye abaningi ngikhulume nabanye abamathaya nabanye abama-mining suppliers, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba i-economy ungani uyaphambili ibhizinisi bayibona engazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Kukhanya bekulama-exhibitors akade vela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele i-China bekulama-exhibitors amane ayesikhombisa bevele South Africa. And then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungabe unjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili hayi ngabantu abakwi-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hayi ngabantu sibili abakhanya ngani basuthisekile.
Lo umnumzana Lennox Mhlanga ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obekhuluma icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa isabuswa ngabahoquluzi benotho uPick Botha kasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. Ubhubhe esele minyaka engamatshumi ayisithobamnwembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasebefele engozini yokuhloka kodaka entabeni e-Mountain Elgon ngempumalanga ye-Uganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende we-South Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma emhlanganweni nabezindaba ePretoria izolo umphathintambo ogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Lindiwe Sisulu ukuthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa yiloba yinini.
We would not be able to go to Zimbabwe and say, here's a bag of whatever and you will have it.
Asisoke siye eZimbabwe sifike sisithi nansi isikhwama salokhu lalokhu ya lisithathe. Kodwa kweyeme kulokhu iZimbabwe ekufunayo ezimisele ukukwemukela kuvela kithi. Lilizwe esilithatha njengomngane. Sifisa isimo sezinto sihlaliseke eZimbabwe njalo sifuna inhlelo zokuvuselelwa kwezomnotho esezithuliwe ziphumelele.
Insupho zezomnotho eZimbabwe ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqhakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekutholise uzulu amagabha avuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazwe la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi siyisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzana umbuzo ukuthi umnotho welizwe lwethu singawakha kanjani. Ama factory avuke, imchina lesigugile, imchina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Yasinye sizabona seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi Zimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulethuba ongafanelanga idlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to end trading siyenza vumela iZimbabwe nje yadopi rand kube iyesebenza ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitsholo yona ukuthi ifisa ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Iningi lengcitshi zithi ukusetshenziswa kwemali esijeneyo zesindo esijeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esijeneyo. Okwamanje South Africa ethi kayikatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki kuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu ezadlalwa kulimpela viki kusigaba seCasilaka Premier Soccer League njalo le imidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lamajima amabili lani kodwa yasidluliselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athele Highlanders kanye lele Dynamos ayenxuswe ukuba adlale emhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Inhlanganiso yeCasilaka Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ukuba lawo maqembu adlale le midlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlale imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Harare City enkundleni National Sports Stadium kuthi ngensonto iqembu leJapane Mine lizadlala lele Highlanders enkundleni yeMcLaren. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeThibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile kucup ye besifuna ukuyiwina. We are still chasing number 4. Sizabona zikhona esikoleni kumele sizazibuyisa khona bezazigqwenga khona. And I'm sorry to say that oplatinum bona laba bengakele ukuzidadela ama-points abo kadezi aselobuya lapha bekuzokunzima madoda abafana kwenthey want to submit their contracts for next year bekuzokunzima ukuzitshengisela lapha.
Ngensonto njalo kulo mdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamos lele Capes United enkundleni yeRufaro. Lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakolinye icele iqembu leCapes United lilwisa ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo kuthi ngakolinye icele iqembu leDynamos lisengozini yokuthi lingazithwela selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lezadibana lele Democratic Republic of Congo khona lekwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ozayo. iqembu leZimbabwe leDRC yalingene ngemiklomelo kusibasi kaGroup G omabili lemiklomelo yemine iqembu ngalinye kuthi amanye amaqembu lawo kusibasi esifanayo athele Liberia kanye leCongo Brazzaville alo mklomelo wodwa iqembu ngalinye njalo lawo azadibana komunye umdlalo wesibasi kaGroup G ngolwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo leDRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sa Friday lamhlanje sikhamba labafana beLinda Challengers bephethe idlala labo elitsha ilesihloko esithi Hlaluzazi. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlaluzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kasiyathi Hlaluzazi ikhuluma ngomntwana olaphana sakufundisa nje ukuthi abantu bethu uma ngabe unomntwana hlala kumfundise nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi khethe yakho. Uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Yeah, ikhasini leFacebook linika nje Linda Challengers Boys. Then amanumber ethu anika nje 073-86-65-332. Yani ke leyo inamba uMoses Mahlabathi bese lomfo wethu lapha uMishek inamba yakhe inika nje 073-768-766. Ya maze xhumana lathi kulezo namba bayasithola.
Baphuma ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga abazali bami. Lami ke ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwenya.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi hlalusa sihlaluzazi. Hayi ke isikhathi ke yasavuma ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile mhla. Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.